Izakhamizi ezigqoqwe lo msakazo we-Studio 7 zithi sezihlala zivula amehlo ngoba zisesaba ukuhlaselwa yilezi ndlovu esezihluphile emangeni emalibeng. Unkosikazi Lerato Mleya oyisakhamuzi emalibeng uthi abasabuquthi ubuthongo ngenxa yendlovu lezi.
Pasilele sithithibele ziphenduke nje eduze khonapho izihlahla ziwile. Icela sibele lisizamele ngendlela zonke ukuthi kumbe lesikhulumene labe parks angazi ukuthi kuhanjiswa ngandlela bani. Ngiyacela sibili ngoba osokulapha kusemnandi.
Kathi esingikhuluma bengizilalele hlaba umkhosi
duze khonapho ezinsimini. Thina siyabe sizitshela ukuthi zisegangeni kathi zona sezingene phakathi lalapho okuhamba khona abantwana bevele ezikolo. Liyabona ukuthi sokuyingozi enkulu.
La mazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosazana Emelia Ndlovu othi bahlalele evalweni.
Ya okwanamhla hayi khonapha silalele ingozi imizwi yonke le kuyisihlahla njengesihlahla kuchiphanga anamhla zikele mina.
UZulu uthi sesesabela impilo yakhe leyabantu bakhe abalakho ukuhlaselwa yilezi ndlovu besendleleni yesikolo. Nangunkosikazi Ndibo Ncube.
Zingakelema zibulala abantu sihlale njani thina lenyamazana ezimbi kangaka? So bathi thina senze njani? Lokhu kuzima khathesi abantwana bavele ezikolo bayehlangana lazo abazazi bazavukela sizigcine zivulele. So liyabona ukuthi kubuhlungu kubuhlungu kakhulu.
Usobhukuma upulo emalibeni unkosazana Getumlenare uthi indlovu lezi zigcwalise izakhamizi amagapha avuzayo njalo zizadala ukuthi uZulu abulawe yindlala.
Le citrus farm esinayo eShashe nawo wonke ama-farms akhona especially amasimona lawa amancane asemizini yabantu izindlovu ziyangena nxa abantu sebelimile sebezawuzitshisa laphana ziyangena zitsho okusho ukuthi abantu sebelimele indlovu abasazilimeli bona. So nxa iindlovu sezifile sokusho ukuthi ekhaya khonapho zokungenisa abantu sebezathwala ukuthi ukudla sebeyakuthatha ngathi ngoba iindlovu leyo sezibadlele and okungenza ukuthi lokhu kuphele kulama-game parks akhona ama-national parks landani I think ikho lapho kumele zihanjiswe.
Isikhulumeli sohlangotho olubona ngokunakekelwa kwenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks uMnumzana Dinashe Farao kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngenyanga kaNkwenkwezi uMnumzana Farao ubike ukuthi abantu abangamathumi amathathu lanhlanu bese bebulezwa inyamazana zasendle lonyaka ezigoqela indlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseshashe Bedbridge ngu-Albert Ncube.